Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 11 kuMpalakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Kubhubhe umuntu oyedwa waseManicaland izolo obulewe yi-COVID-19 okukhuphule inani lasebebulewe yilo leli gcikwane kwaba ngamakhulu edlula amathathu i-305. Abohlangothi lukahulumende olwe-National AIDS Council bamanyene lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ekunanzeni ilanga le-World AIDS Day wobulawayo. Ubuhlelo woza Friday namuhla sileqembu elizibiza ngokuthi ezakobonke, Parentals Please. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kunomsakazo. Kubhubhe umuntu oyedwa waseManicaland izolo obulewe yi-COVID-19 okukhuphule inani lasebebulewe yilo kwaba ngamakhulu edlula amathathu i-305. Okwamanje sebezinkulungwane ezilithumi lanye 11,081 asebehloliwe batholakala beligcikwane leli eZimbabwe. Abasinde kulomkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula izithoba munye i-9,253. Abalokhe begula bayidlula inkulungwane eyodwa lengxenye i-1,523. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2.3 million bele COVID-19, yona ibulele inkulungwane ezingamachumi edlula amahlanu, i-55,265. Emhlabeni jikelele sebe izigidi ezingamachumi phose ayisikhombisa, 69.7 million, abahlaselwe ligcikwane leli, labulala abedlula isigidi lengxenye, 1.6 million. Elemelika yilo elikhokhelayo, ngokuba lenani eliphezulu labantu asebefunyenwe bele COVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi ezedlula ezilithumi lanhlanu 15.6 million labulala inkulungwane phose engamakhulu amathathu 292,190. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokuvimba ukumemetheka kokuthelelwana kwegcikwane lengculaza olwe-National AIDS Council bamanyene lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezikulomsebenzi ekunanzeni ilanga le-World AIDS Day ebulawayo i-Rainbow Hotel bekhuthaza abasakhulayo ukuba bechiyane lomkhuba wemicimbi abayibiza ngokuthi ngamavuzo parties. Ilanga leli linanzwa ngesikhathi umhlaba ubhekane lobhubhane lwe-COVID-19 oseluhlasele iningi labantu. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lo nyaka ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 elizweni, umkhosi wokunanzwa kwe-World AIDS Day kobulawayo wenzelwe e-Rainbow Hotel kodwa ulabantu abalutshwana kodwa usakazelwa uzulu kumagumbi amane elizwe ebukele okuphuma kumabonakude lasenkundleni yebulenjini e-Facebook ekhasini labe-National AIDS Council. Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo, unkosikazi Senatranyathi, ukhuthaze abasakhulayo ukuba bahlukane lokuya emcimbini yamavuzu party.
I-team yethu yalonyaka is Global Solidarity Shared Responsibility Ending AIDS by 2030. As we commemorate sisa nanzelele ilanga leli, iZimbabwe isiyehlisa i-prevalence yaba ku 12.8 labantu abayi 1.4 million abaphila nge-HIV. Phakathi kwabantu bona lawa abayi 1.4 sile more than a million esibafake kuma ARVs. So siyananzelela ukuthi iZimbabwe sisenze kuhle ukuthi abantu bethu abanengi bebe kuma ARVs. And siwe le survey ye Zimbabwe Population Based Impact Assessment Zimbia 2019-2020 2020 le isitshengisa ukuthi Zimbabwe sesizamile ukuthi sinqobe iHIV njalo ukuthi sithi meet our targets.
Unkosikazi Nyathi uqhubeke ethi bazimisele ukuqeda igcikwane lengculaza lapho kusiyafika umnyaka ka-2030. Evula okusemthethweni ilanga lokunanza iWorld AIDS Day kobulawayo, umqondisi wezempilakahle kobulawayo uDokotela Welcome Lilo uthe uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukulwisana lokumemetheka kwegcikwane lengculaza. Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo khona emkhosini walamuhla uDokotela Edwin Sibanda uchasisa uhlelo lokuphathisa abaphila legcikwane lengculaza. Osakhulayo uMillicent Chuma owe Young People's Network on Sexual Reproductive Health HIV and AIDS ukhala ngenhlupho abazidalelwe yiCOVID-19 lockdown. Ilanga lalonyaka ele World AIDS Day linazwa phansi kwendikimba ethi Global Solidarity, Shared Responsibility, Ending AIDS by 2030. Abe National AIDS Council bathi isilinganiso sokumemetheka kwegcikwane lengculaza eZimbabwe sikuchumi lambili ekhulwini i-12%, njalo abantu abayedlula isigidi esisodwa bakuhlelo lokutholiswa amaphilisi okwehlisa ukumemetheka kwegcikwane emzimbeni olwe-AIDS. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi sokubhubhe abesifazane abangamakhulu amathathu lamachumi ayisikhombisa lasitshiyagalombili 378 uwonalo umnyaka bebeletha ngenxa yezizathu ezithile ezigoqela ukopha. Embikweni owethulwe namhla, ugatsha lolu luthi iningi elibhubhileyo lishonele ezibhedlela, kwathi ihlekana labhubhela ezindlini. Ingcwethi kwezempilakahle zithi leli nani lehlile kwezinye izibhedlela lanxa kule ngxaki elizweni ebangelwa ligcikwane le-COVID-19. Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya oyingcwethi kwezokubelethisa njalo eyisiphathamandla sesibhedlela sempilo uthi uchayela lesi sibhedlela ihlombe ngoba inani leli lehlile ngenxa yezizathu ezithile.
Lokhu abakuthi maternal mortality yikuthi omama abazithweleyo kumbe ukuhlala amaviki angu-6 besanda kubeletha, omama abashonayo ngalesi sikhathi bafakwa ngaphansi kuthiwa yi-maternal mortality, ukubhubha kwabomama okwenzakala umuntu ezithwele kumbe kusiyafika amaviki afika angu-6. Kodwa inani labomama ababhubhileyo especially lapha kithi empilo khanya hayi libohlile, yikho singani sithabile.
Ungathi isibhedlela sempilo usitshayela ihlombe yini sesikhangela izizathu eziphiwe nguhulumende ezibangela ukubhubha kwabesifazane? Kuyini elilakho ukuthi kube ngcono?
Isibhedlela sempilo sisitshayela ihlombe elikhulu kakhulu ngoba omama abasitshiyileyo babe balutshwana lonyaka, sithiwe ngomama abalitshumi kuphela. Kweminye iminyaka hayi inani leli liyabe liphezulu kakhulu. Akula nto esiyenzayo emangalisayo. Abomama abaningi basitshiya ngendaba ukuthi bayaopha igazi nxa sebeqede ukubeletha kumbe bahlaselwe ngumkhuhlane lo we-blood pressure. Yikho empilo hayi lokhu kuyaqiniswa kakhulu ukuvikela. Abantu bayakhangelwa be-operatwe kulesikhathi njalo bavikelwe ukuthi bangaze bawophe igazi eliningi. Yikho kwenza inani labomama ababhubhileyo liyehle kakhulu.
Lowo ngusikhwicamfundo Solwayo Ngwenya oyingcwethi kwezokubelethisa njalo isiphathamandla sesibhedlela sempilo hospital sixoxela ekobulawayo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
bakhetha umongameli welemelika ababizwa ngokuthi Electoral College bakhangelelwe ukuthi bazavotela umnumzana Joe Biden ngeviki ezayo ngesikhathi umongameli Donald Trump esephanyeke udaba lokuguqula impumela yokhetho eSupreme Court. Umongameli Trump uncediswa ngezinye izabelo eziphethwe libandla lama-Republicans lazo ezithi ukhetho lwebiwa ngumnumzana Biden lebandla lakhe lama-Democrats. Udaba lolu oluphanyekwe ngumongameli Trump lufana lalolu obeluphanyekwe emthethweni ndaba ye-Pennsylvania, Wisconsin, Michigan lezinye okwethulwe izinqumo eziveza ukuba ukhetho lwenziwa ngemfanelo. Akwaziwa ukuthi iSupreme Court iza kuthini ngodaba lolu. Umnumzana Biden ulama electoral votes edlula amakhulu amathathu i-306, kuthi umongameli Trump ulamakhulu amabili lamachumi amathathu lambili i-232. Ake sizwe ukuthi bathini abalandeli bomsakazo we-Studio 7 ngalolu daba.
Alo, mina ngubhanda moyo esigabeni sakumnyama kondolwani ekulilima West Plumtree. Ngibona ngani uBiden indlela abhekele iAmerica ngakhona. Uma kuliqiniso aza kusebenza lokhu ebhekele umbuso wedemokrasi kuma-Americans yayivele ikhona eminyakeni ngani i-America isile demokrasi. Yikho esingakulindela nje ukuthi sikubone kube yikho kuyenzakalayo. Kwele Zimbabwe angiboni kulento ezatshintsha.
Mna ngukhuphe ngibike ngomstate ekheze emaphisa. Yes, yayuza sibili ukuvota kwe-America kwavotwa kahle sibili. Hayi, kangeni undoda laye la abona ukuthi kutshintseka kanjani. Yela abona ukuthi utshintsha njani undoda. Anti uvotelwe ngabantu bemvotela ukuthi bamthanda. Laye kabona ukuthi usekelo lwakho abantu ukuthi bamsekelile. Laye kabona ukuthi wenzani uyatshintsha njengakade khona etshintshe ayidlule lokho kade kukhona.
Mina bemfisa shu ukuthi ngabe kungahlanga angangena uBiden ebesincedisa kakhulu nje uba vela elizweni lethu singalazinto ezigwanileyo. Labo laba bakithi belandele imithetho efunakalayo ngoba okunye siyaziwomisela thina ngokwephula imithetho efunwa yi-America ukuthi abantu behloniphane amalungelo abantu iwaqakathekileyo. Siyacela sibili ukuthi lingasincedisa ngemithi njengoba konke nje sikuzuza khona ngapho nangezimali. Ngiyabonga uMageza.
Igama ngokusane ngiphuma le enkaya kwasikhokho uzobhuwa mazambane. Izwe le-Melika ayikho into elizayenzela iZimbabwe ngoba laba bantu abaphetheyo abayiba baphula amalungelo abantu basesekhona. Lokho okwayenza ukuthi befake lezo zinto izijeziso bezifakela uhulumeni weZimbabwe kusafana ngoba basesekhona, yiba babusayo, yiba baphethe ilizwe leZimbabwe. So amboni kusiba le nguquko ezingako eZimbabwe ngaphandle kokuthi iZimbabwe yona izitshintshe yona.
Laba ngabalandeli bomsakazo weStudio 7 abasithumezele imilayizelo yabo kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318. Lawe ulakho ukusithumezela umlayizelo wakho kunombolo le. Amalunga ekopa yeThembo Housing Cooperative eButereiro eHarare abadelezelwe izindlu kuliviki ezibikwa zakhelwa endaweni engekho emthethweni sebecela usizo lwamatende ukuze becatshise amakhanda njengoba sebehlala egcekeni benethwa lizulu nsuku zonke. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Bizelwe izindlu ebudiriro bebebonakala behleze egcekeni bekhanya ukuba sebephelelwe izulu liwohloka hathi kancane. Ekwethekeleleni okwenziwe iStudio 7 kule indawo yeThembwe Cooperative ebucwadlana lamavinkili ako Current emzini weBudiriro 5. Isimo besizwisa usizi omama abalensane behlezi egcekeni benethwa lizulu lemuli zabo bekhangele impahla iwonakala beswela lokuthi bethini. Umnumzana Francis Maphete odilizelwe indlu uthi sebeleminyaka elithumi behlala kule indawo njalo babelwa izitanda phansi kwale kopa eyayikhokhelwa ngumnumzana Caleb Kajike obotshwe mhla lokho kudilizwa izindlu esetheswa umlando kwaba umhlabathi engelawo lawo mandla.
Ngambile emsebenzini ngifika lapha ngabona kule truck ye riot police le mota ye council engathi uchairman ukhaji ade khona wazama ukuthi aphume labo ukuthi babuya kuzokhanya indawo leyi inkinga yini, but abazange bakwanisa ukuthi bempe icost kudla bcause thina sihlezi lapha azange sithiwe even incwadi ezidingisa ukuthi kumele sifikele indawo.
Umaphethe uthi kunje sebephelelwe bengasazi ukuthi benzeni. Nanku lezulu lisina okwamagama. Umeli wenkulumane edale lephalamende eligqwetha njalo kwezemithetho yezombuso umnumzana Kucaca Phulu uthi lesi yisihluku esehlele lezi zakhamizi.
Uyabona izulu liyana kathesi, khangela izindlu lezi ukuthi izinto ezinganani, khangela inkukhu leziyana lesicathulo somntwana. Bekumele ukuthi lanxa kusenziwa izinto ezinje zenziwe kulandelwa umthetho ikakhanseli ukuthi labo bayakhangela ukuthi lanxa ufuna uku-evicta abantu baye-evicta ngasikhathi bani.
Uphulu uthi kunje akwaziwa ukuthi ngubani obekhokhela lo msebenzi ukudilizela abantu izindlu, kodwa umunicipala uthi ulandele umthetho njalo elencwadi aziphiwe lidale le-High Court zama-court orders ezimvumela ukwenza njalo esebenzisana labe ofisi yesithunywa somthethwandaba usherif. Encwadini yakhe ayithumele intatheli zindaba umunicipala uxwayisa uzulu ukuba mangabi ngovuma ukudlelezelwa ethatheka lapho esizwa kuthiwa sekuthengiswa indawo zokwakhela izindlu kumbe izakhiwo zamabhizimusi esithi kadinge ulwazi kibo kuqala anduba athenge lezo ndawo. Unobhala ogatsha lokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokukhulumisana yebulenjini yeTwitter kunsukwana isanda kwedlula esithi uzulu makakhangelele ukubhidlizwa kwezakhiwo ezimbalwa ezakhiwe ngaphandle komthetho, ukubotshwa kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni ngokungekho emthethweni, abathengisela abanye umhlabathi bengela mvumo yokwenza lokho ama-land barons. Umangwana uthi labagebha bethengisa ichebechebe endaweni ezingavunyelwayo kanye labathengisa amanzi abaphatheke kwezokuntshintsha imali emkambo omnyama ezovalwa amabhizimusi asebenza ngokungekho emthethweni ngoba engabhaliswanga. Konke lokhu umangwana uthi kwenziwa ngenjongo yokufuna ukuqeda umkhuba wokwephulwa komthetho mahlayana. Umunicipal weHarare uthi akacini lapho ezobhidliza izakhiwo kuma-cooperatives abalisa eye-Ideal Homes Housing Cooperative, Home of Angels Bantu Housing Cooperative Society Limited, Murashe Housing Cooperative, Excellent Stairs, Igarwe, Takakura, Lumambo, United We Stand, Mushandiwega, Universal, Nyabira, Five Chitepo, Greenlands, Kudakwashe Makusha, Cecil Madondo, Layo iThembwe Housing Cooperative Society Limited, esanda kubhidlizelwa izindlu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Iningi labazali bakhala ngesimo esisezikolo lapho abantwana ababhala imihloliso bengatholi okweneleyo okokuthi bebhale kuhle njalo bengaphiwanga isikhathi sokulungiselela ngemva kokuba izikolo zivalwe okwenyanga eziyisikhombisa ngenxa ye-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izikolo lokhe zavulwayo, iningi labazali belilokhu likhonona ngokuthi uhulumende ubengalungiselelanga ngemfanelo ukuvulwa kwazo lokuvikela abantwana lababalisi ukuthelelwana i-COVID-19. Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Algamated Rural Teachers Union, i-ATUS, esabelweni seMathebeleland North, umnumzana Themba kuye moyo usola ukuhlelwa okwenziwe ukubhalwa kwemihloliso.
Khangele i-general paper ibilo mfanekiso owodwa, sina sikhangelela ukuthi kubo-general paper you may have up to 6 pictures, a practical subject layo ibile question A1 ele diagram khonokana kuyasikhangelisa sibone ukuthi izimseki yona ngwayo ibivele ingalungiselelanga izinto zokubhala ama exams because uzakhangela ukuthi nayi phepha elinjana kanje ngizuthi akudlula ngiprocess enenye ukuthi sokusethiwa ama exams amoderate sibe sikhangela iscanner sheet ama candidate numbers izinto lezana zibuya sezilungisiwe umntwana esebhalelwe kwakhe sokuyihusheka angawana ama exams thina singekho ready kanti indaba ama exams la engamiswa.
Unkosikazi Melisa Ndlovu ongumzali olomntwana obhalayo imihloliso lonyaka uthi akaboni ukuthi bekuvele kujahwani.
Nxa sikhangela kusukela ekuqaleni uhulumende kazange asinike isikhathi njengabazali. Kusukela kuregistration kwahle kwakhanya ukuthi izinto azihambi kuhle. Khathesi kubuhlungu ngoba abazange basinika isikhathi ukuthi kulungisiswe. Ngezinye indlela sibone ngani sibanjwe inkunzi yonke indawo. Ebantwaneni kanye lebale lemalini bakhweza imali ngapha baletha izinto zingakwananga. Ikanti ngaba basilalela sisithi ukugijima isikho kufika kujahweni ukuthi abantwana babhale lo mnyaka ozayo bekulungile ukuthi abantwana bazabhala.
Omunye njalo umzali umnumzana Melusi Ncube ugcizelela kulokhu. Act 3 Ncube. Omunye wabafundi ababhalayo uDalubuhle Moyo uthi laloba kunzima abafisi ukuthi babuyele bayehlala emakhaya.
Zima sibe lokuthi siqhobe ngemhloliso yethu ngoba amaphepha abuyayo asibuya eshota enye material njengama-graph paper lezinye izinto ezishotayo ezidingakalayo kuma-examination. So sesithwala nzima ngobana siqede njalo sibhale imihloliso yethu okunye akusathengeki. Singena kwe-exam sicabanga ukuthi izinto sizazithola zikhona kodwa sitshelwe kuthiwa izinto kazikho. Asazi kumbe sizaphumelela emhlolisweni yethu kumbe sizafeyile. Thembela ukuthi siphumelele ngoba kubuhlungu ukuthi after umnyaka wonke lo sihleli nge-COVID siphinde sifeyile next year.
Umnumzana Thawungana Ndoro oyisikhulumeli sohlangothi olubona ngokubhalwa kwemihloliso olwezimseke wenqabe ukuphendula imibuzo ethi usemhlanganweni kodwa unkosikazi Dumisang Thabela unobhala jikelele wogatsha lwezemfundo utshele iphephandaba le-Newsday ukuthi bebengakatholi izikhalazo ezivela ezikolo ngalezi nhlupho zokusilela kwamaphepha emihloliso lokunye ngakho khona bezakwenza uphenyo lwalokhu. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uhlelo Woza Friday namuhla sileqembu elizibiza ngokuthi ezakubonke parental bliss lona eselethule idlalade elitsha untungameli inkomo yestudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Sezikwenzile njalo ezakubonke ngedlaladelazo lesithathu elilesihloko esithi lidlalelane ngegeja kuziliwe. Aba ngabasebelikhohliwe leli qembu nangu umholi walo uBlessing Luphahla.
Ngiyabingelela abantu bakithi ngingumfana omncane okhona lapha eTsholotsho kobonke ngaphansi komlisi uMlevu induna uMatubhula. Eza kobonke liqembu liphuma khona lapha eTsholotsho kusiphepha kobonke isigodi.
Idlalade leli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela ethi izinyane lemvubu kanye lale ethi Jerusalem. Abangathanda ukuthenga idlalade balithola njani?
Inamba ithi 0844-383835. Ngizoyiphinda njalo 0844-383835. 0800 35 bantu bakithi likhuthale ngifone mina ifoni ngiyayithanda kakhulu ngizoyansa sixhumane lawe
likhumbule balaleli lezo nombolo ngeza kwele South Africa Iwapi amazwi ongawachila abalandeli luphahla.
Into sicela kakhulu izandle zimhlophe bakithi ungasini banandele singaba yini. Thengana ama original. Kubuhlungu kakhulu ngakulensuku sokunaloku ngama radio kuncane wezigubugubu abantu abaningi sebefaka kuma USB. Kodwa kuhle kakhulu ukuthi uzithengele yakho iorijinal uyezifakela kweyakho iUSB.
Ziphuma ke enkundleni eza kobonke ngale.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abohlangothi lukahulumende olwe-National AIDS Council bamanyene lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ekunanzeni ilanga le-World AIDS Day kobulawayo. Ubuhlelo Woza Friday namhla besileqembu elizibiza ngokuthi eza kobonke parental bliss. Hayi-ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngesithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.